sokuyisikhathi sendaba ku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wolomngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 7 2022 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi kunengi aseguqule eZimbabwe ukwenzela ukuba intatheli zindaba zisebenze ngemfanelo. IZimbabwe imanyene lamanzwe omhlaba wonke jikelele namhla ekunanzeni usuku lokukhuthaza ukuphathwa kuhle kwezisebenzi okuzinika isithunzi ole World Day for Decent Work. Kuwoza Friday liviki silontombazana wakobulawayo uJunior Ndlovu wazala ngegama lakhe lokucula elithi Juice Majusana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosikazi Monica Mswangwa, umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko, uthi kunengi okwenziwe nguhulumende wakhe lonyaka ukwenzela ukuba intatheli zindaba zisebenze zikhululekile kwele Zimbabwe. UMswangwa owenze umhlangano omkhulu kuliviki lentatheli zindaba uthi kule mithetho ebunjwe nguhulumende yenzelwe ukuba kube lula ukuthi abaloba izindaba besebenze ngemfanelo. Uthi ukwesulwa komthetho we-Access to Information and Protection of Privacy Act ngokunye okuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele ukuguqula indlela okuthathwa ngayo izindaba eZimbabwe. Wethule lokhu ngesikhathi inhlanganiso ye-Committee to Protect Journalists isithi kumele eleZimbabwe lekele ukuthwalisa nzima intatheli izindaba ezigoqela uHope Tizuzu okuthiwa waloba amanga nguMoses Chunga labanye bakhe abaqembu leDynamos Football Club. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Njabulo Ncube ukhokela inhlanganiso yabahleli bezindaba eZimbabwe Editors Forum.
Sixoxisane ngemithetho esiyifunayo ukuthi intatheli izindaba zibe nakho ukusebenza kuhle zingathukamezi njengamapholisi. Yizo izinto esixoxisane ngazo. Sinezathatha ithuba lokuthi simxwayise ukuthi khona khangele privacy zibe yi-cabinet ukuthi inhlalo entatheli izindaba eZimbabwe ikhangelele. Sixoxisane ukuthi khona sifuna ukuthi besincedise njengentatheli izindaba ukuthi siyela lokho abathi ngesilungu i-National Employment Council for the Media. Iqembu elingasincedisa ukuthi siye lapho ukuthi sikhulumisane ukuthi intatheli izindaba kumele zithole umholo ongakanani.
Singathi nxa sikhangela baba Ncube, siyabona ukuthi kukhona okunye elingabe likhulume ngakho, ikakhulu lokhu ukuthi intatheli izindaba ziyabotshwa. Azange likhulume ngakho khonokho?
Sikhulume ngakho kakhulu, ikakhulu sikhangele ukuthi sila ekhethweni. Ukuthethe wakubhala phansi watshela ukuthi khona yena lapha sezi khona uzakhulumisana nabanye amaministri namapholisa nabanye abemthetho ukuthi intatheli zindaba azelele zenze umsebenzi wazo ukuqomotele lokuthi washo ukuthi khona kukhabhinethi le buyayo uzawufaka akulobe ekufake phambi kaprezi.
Lizakwazi njani ukuthi uwenzile khonokho? Like lakhuluma khonokho ukuthi lizakwenza lokhu ngesilungu okuthiwa yi-follow up.
Ye, silapho ukuthi sikhulumisane laye sihlangana laye ngaleli viki ezayo ngomvulo ekadomo sambizile lazi ngitrayina intatheli zindaba ukuthi khona bebe lamalungelo nokwazi ukukhangela ama-elections lawa buyayo. So ngizakufaka kuye ntanda ngomvulo unjayele inkonali ngizakutshela ukuthi kutheni. Uqakathekile lo mhlangano ngizaba lawo laye ezasebambize khona ngoba ubuya ngemuva kokuthi intatheli izindaba eyinye ichayelwe amapholisa kutyala.
Ye, so nxa sikhangela sibili kulalo mthetho lo we-data protection lo ngazani intatheli izindaba eziningi ziyabotshwa soke lakho konoko kufikile engqondweni yenu ukuthi likhulume ngakho lijule sibili ukuthi kungani kuyahlupha
sikhuluma ngakho sibili libonge konoko yabudile umntu wakuthenjisa ukuthi khona khona sekakhulumisane labo abanye asebenze nabo khumbula phela ukuthi khona khona osayekwa ekuthilaba abanye kule ministry ezinye ezika-ICT ezinye ezingasizo ministry of information so kutho ukuthi khona futhi kula amanye amaqembu la wakhangela eminye imithetho omele bekhulumisayo ukwenzela umthetho ezindala zisebenzele kuhle
yes siyabona njalo-ke ukuthi una lo mthetho esikhuluma ngawo i-data protection yiyo lo phela owangena esikhexeni se-aiba libona ngani kulo mehluko yini phakathi kwemthetho yenu
akula mehluko siwuthilo ukuthilo lokho kuthilakanela ukuthi abakangele ukuthi khona umthetho lo abawubisayo bangabisa nge-tax law kwakuthi khona khona i-aiba le esayilelayo ukuthi iphume bakisa eminye imithetho enjengayenale yokuhlukumeza intatheli zindaba
umnumzana njabulo ncube ukhokhela inhlanganiso yabahleli bezindaba ezimbabwe editors forum sikhokhela abenhlanganiso elwela ilungelo lababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union bathi ilungelo lezisebenzi elihloniphekileyo kufanele likhuthazwe njalo lijabulelwe umuntu wonke uMavis Gama usethulela lolo daba
inkuthazo yabe-R2zile iza ngesikhathi eleZimbabwe limanyana namanye amazwe omhlaba lamhla ukunanza usuku oluqakathekisa izisebenzi ukuba zihlonitshwe emsebenzini olwe-International Day of Decent Work isikhulumeli se-R2s umnumzana Themba kuye moyo ulandisa kabanzi ngalolu daba lwemisebenzi ehloniphekileyo
uhulumende nxa lamhla kuthiwa lilanga le-decent work eZimbabwe kutho ukuthi sisaselo mango omude omude kakhulu ukuthi size siyehlangana lo msebenzi ongabizwa kuthiwe i-decent work nxa sikhangela iholo sikhangela ama-living conditions sikhangela ama-working conditions akhona eZimbabwe kunzima mani lilizwe lisempini thina sele 42 years sathola uzibusa umholo abawuholayo uzizwa usizi
umnumzana Victor Dube waseHarare ukhala ngokungasahlonipheki kwemisebenzi eyenziwa ngabantu elizweni
ngoba iholo labantu selilitshwana kakhulu okukhona kathesi ukuthi sibone sihlale phansi sifundisane labo abakhweza izinto labo lihlale phansi labantu abathengayo ukuthi bengahlangana ngaphi
ingcwethi kwezombusazwe njalo ephatheke kumisebenzi yokucubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo upha umbono wakhe phezu kwalolu daba
kodwa kumele sinanzelele ukuthi iregime esidila layo injani njalo iphila ngani sesilama-research amaningi esayenza ayo sikhuluma ukuthi ama-institutions la wonke ziyacaptured silama-research amaningi sikhuluma ukuthi ama-institutions wonke lawo they work to preserve power
izisebenzi eZimbabwe zihlezi zikhala ngeholo eliphansi eselingasela sithunzi njalo lingahambelani lentengo yempahla edingakalayo empilweni yomuntu yansuku zonke zisithi ngabe kuyabuyelwa kuholo ezazilithola ngomfumfu womnyaka 2018 lapho zaziholiswa ngemali yakwelemelika kodwa uhulumende labamankampani asebenza ezimele besithi abakwanelisi lokho ngesimo somnotho esiselizweni abasungula lolu suku ngomnyaka ka-2008 abenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi umhlaba wonke abe-International Trade Union Confederation ITUC bathi lo nyaka lolu suku lunanzwa kulokuphazamiseka kwesimo sezisebenzi okubangelwe yikuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kanye lempi ekhona phakathi kwele Russia lele Ukraine kwabangela ukusilela kokudla kwamanye amazwe kwenza labamankampani basebenzise leli thuba ukuthola inzuzo ethe xaxa kungahloliwe ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama
ubulelani lobhengula owakhethwa ngumdeni wakokhumalo uba yinkosi yesizwe sikamthwakazi usenike abantu asebekhulile abahlala entembeni old people's home impahla etshiyeneyo umnumzana bonman khumalo isikhulumeli sikalobhengula uthi kukhathekile ukuba kukhathalelwe abantu asebekhulile.
Inkosi iyacelwa iyakuyafika ivakatshele entendeni, bakhala abantu abadala ukuthi ye bayasilela ingubo, bayasoda ukudla. Manje inkosi bihambiseke kudlula khonaphana umgubo, yathi yahamba yabavakatshela yabapha ingubo, bamnikeza ilisi futhi yezinto abazifunayo. Kuyaqoqwa nje zizakhona ziyathunyelwa.
Singathi khonokho ke abakucelayo kunye kuyini?
Ngamaimpuphu, ngamasepho okugeza, ukudla nje lento yokuhlanzeka, izinto zenhlanzeko. Ingubo lazo kazenelanga kwenela iwinge yodwa, abanye basilela. Isakhankasa-ke inkosi ukuthi ziqoqe lezo zinto.
Kuqakatheke kanganani ukuthi kwenziwe lokho?
Abantu abadala emsakazi bangabantu abethu. Abantu abadala baphenduka babe ngabantu abethu. Thina vele isiko lethu, akekho umuntu akalahlwa umuntu. Akalahlwa umuntu, umzali siyamnakekela azangene egodini ukuze sithole izibusiso. Yikho abadala akufanelanga babe lobuntandane. Kumele banakekelwe, babaluleke kakhulu kithi.
Kuyini okunye obonazani kumele kwenziwe ukwenza ukuthi kuncedwe abantu abadala? Siyabona ukuthi abaningi babo balahlekelwa ngamapentsheni ukuze kudilike idola leZimbabwe. Bangancedwa njani?
Mntonisasenizayo kukhipha imfihlo esakeke. Kodwa enye into sibile hlupha inkosi mphakathi yikuthi abantwana nxa wawubala ama-statistics eZimbabwe sawakabakhuli abantwana kahle ngenxa yokuthi abadli kahle. Inkosi ibhizi-ke idinga inhlanyelo, specifically amabele kumbe inyawuthi. Njengoba nakule climate change nje isimo somkhathi sijikajika, abantu sebelima umumbu umnyaka yonke abavuni, sizokusenza ukuthi abantu balambe bangadli okulo msoco. Yilokho-ke idinga inkosi lezi zinto ezi-drought resistant, amabele lenyawo ukuthi inhlanyelo yakhona ukuze abantu emakhaya bayelima, futhi lobo umumbu ungenzanga lutho kodwa babe lapho kokuhle.
Ye, siyakhumbula ukuthi kudala kwakule nhlanyelo kuthiwa ngulobhengula, kambe ngakudinga konke lokho?
Izinto ziyanyamalala, mntonisho, ziyanyamalala izinto ngoba abantu sesahlalela khathana. Into kuthi engiyaziyo elobhengula kangiyazi mfakazi bayena ngikhuluma iqiniso, kodwa mina ngazi kwakuthiwa yini kanti umumbu lo wesinto ongasowe. Kodwa ukhona umuntu othilela ubhane sesesalayela ukuthi akasidingele leyo nhlanyelo. Kukhona futhi ubaba omunye othiwa ngumoyo enyama yendlovu laphaya, siyayidinga inhlanyelo yesintu ukuze siyigcine ngoba mhlawumbe yona ingabekezelela lesi simo somkhaya.
UMnumzana Bulelani Khumalo yisikhulumeli sikaBulelani Lobhengula owakhethwa ngumjeni wakoKhumalo ukuba yinkosi yesizwe sikaMthwakazi. Umeya wedolobho leVictoria Falls uKansela Somvelo Dlamini ubotshwe izolo iKhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission imethetha icala lokungethembeki. Igoda lakhe uMnumzana Give Mom Mveringi utshele iStudio 7 ukuba uMnumzana Dlamini ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba namuhla. Eminye imbiko ithi izakhi inxuswe kuleli dolobho ngumabhalani wekansil yeVictoria Falls uMnumzana Roni Dube, njalo ababili laba balwisana. UMnumzana Witness Dube, isikhulumeli se-MDCT, utshele usithandekele Mhlanga weStudio 7 ukuthi ibandla lakhe lisadingisisa ngodaba lolu.
Sikuzwileyo lathi kuphuma kwabanye abakukhansile naleyo Victoria Falls abangamalungisi ukuthi hhayi, ngiqiniso ubaba uSomvelo ubotshiwe ngo-4 PM ntambama, kodwa asikabi lolwazi olugcweleyo ukuthi wethethwa macala bani, uvela ngathi kumbe awusuke kwathini. Kodwa silazo indlela zokuthi ngokuya kwesikhathi sibe sesilalo ulwazi olugcweleyo, ngoba silamagqwetha ebandleni, kanti njalo silengata osecretary for local government, secretary general, njingathi eziyeneleyo ezokuthi zabakwazi ngokugcweleyo ukuthi kuyini okungabe kuyiludaba olwenze ukuthi mhlawumbe aboshe kumbe khonokho okuyabe kumomba wokuboshwa kwakhe.
Siyananzelela ukuthi asikho kwakuqala ukuthi kube lo daba lolo.
Okuqakathekileyo esingakukhuluma ngalolo daba ngokokuthi okwaziwa ngumuntu wonke ukuthi umthetho ulesandla sawo, ule ndlela esebenza ngawo. Umthetho awusivumeli ukuthi sithi umuntu lecala yena engakafakwa ngaphambili kwenkantolo wathoniswa kwabonakala ubufakazi balokho akwetheswayo. Thina ekwazini lokumthetha kwethu kwabumeya uSalini umuntu obesimthembile ukuthi uqotho uza kwenza umsebenzi wakhe. Nxa kule nsolo thile ezikhona, lathi njengebandla futhi siyama eceleni ukuthi sivumele abomthetho ukuthi bayenze umsebenzi wabo bengaphanjaniswanga libandla. Asilawo nje lwani umthetho wokuvikela ukuthi amapholisa kumbe izakhi yonale kumbe inkantolo yehluleke ukwenza umsebenzi wayo ngenxa yamandla ezipolitiki lokho esiyalike ukubona kubozanupf nabanye amabandla. So okwakhathesi njengabantu abangelalwazi olugcweleyo asilakho nje esikwetesa usodolobho wethu asilakho njalo esingathi kumbe kungabe kutheni ngokuthi kuke wayetheswa into ezinjalo, ngoba simele sikunanzelele njalo ukuthi singako kupolitiki kwesinye isikhathi kuyakwanisa ukuthi kube kusenzakala ukuthi kuyenzekale khonokhu, but nje kulwiswa abantu befuna khona khonokhu ukuthi umuntu angcoliswe.
Lo ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Kusenjalo umnumzana Douglas Monzora, kubiwa ukuba usengene emhlanganweni wePollard. Umhlangano walamhlanje wenzelwe eState House lapho kade kulo umongameli Emmerson Mnangagwa.
Uhulumende we-Iran usecishele abantu belizwe lakhe abangafika izigidi ezisithiyangalombili 80 million indlela zokufinyelela inkundla zokuxhumana ebulenjini ngendlela yokwenqabela bona kanye nomhlaba ukuthi bebukele abantu abavinjelwa ngodlakela ukuthi bebhikishe ngokuthula. Kulandela ukubhubha kukankosazana Masa Amin esezandleni zamapholisa kulelo lizwe. UMasa Amin ubulewe nje mahlayana, njalo okwamanje uhulumende usenyathezela ukutshengisela ngokuthula kwabantu bona abalelungelo lokuthukuthela ngalesi isehlakalo. Ukutsho umabhalane kahulumende umnumzana Anthony Blinken oqhubeke wathi kusobala ukuthi uhulumende we-Iran uyesaba abantu bakhe. UNkosazana Amin wabotshwa ngamapholisa e-Iran abonwa ngokuziphatha kuhle kwabantu awe-morality police ngoba engagqokanga ngemfanelo izembatho zabokholo lwesi-Muslim ezigqokwa ngabesifazana ezehijab. Walimala kakhulu esezandleni zamapholisa wasebhubha esibhedlela ngemva kokwehluleka okuphaphama ekukhoma. Abantu abangamachumi ayisikhombisa lasithupha sebabulawa, njalo abedlula inkulungwane lamakhulu amabili babotshwa e-Iran, kutsho intatheli zindaba. Abatshengiselayo bakhalaza ukuthi abantu bengaphoqwa ukugqoka i-hijab njalo kungephulwa amanye amalungelo abesifazana. Ukutshengisela lokhu sokusabalale kwaze kwafika esigabeni ezingamachumi ayisithiyagalombili e-Iran. Lanxa uhulumende we-Iran edubula emaxokwini abantu abatshengiselayo njalo ebavimbela ukuthi baye enkundleni zokuxhumana ebulenjini, elemelika lithatha amanyathelo okuthi lincedise abantu be-Iran ukuthi benelise ukungena enkundleni lezi besebenzisa ubulembu ngaphandle kwembadalo. Kungakho ugatsha lukahulumende weMelika olubona ngezemali solungezelele uncedo ngokunikeza amalayisensi kumankampani abona ngezebulenjini ukwenzela ukuthi ephathise abantu ngenhlelo ezithile ezokungena enkundleni lezi. Amanyathelo la azaphathisa abantu be-Iran ukuthi belisane le mizamo kahulumende wabo eyokuthi bengafinyeleli ulwazi njalo bekhulume abakufunayo. Ngamalayisensi la wona asengezelelwe inhlelo sokuthezandleni amankampani abona ngezebulenjini ukuthi ethulele abantu lezinhlelo ngokusemthethweni. Uhulumende weMelika uzaqhubeka inanzelela amathuba okusekela abantu be-Iran ukuthi benelise ukuxoxisana bekhululekile njalo bengesabi ukujeziswa nguhulumende.
Belalele udaba oluveza imibono kahulumende wakweleMelika. Wezemidlalo, uNomsa Boys Moyo wayengukaputani wecembu leMighty Warriors ukhuthaza ukuba kuhlalwe kubunjwe amaqembu awumdlalo wenguqu amela isizwe loba nje ilizwe leZimbabwe lamiswa ukudlala lamanye amazwe. ithathele izindaba yethu yesitudio 7 uJoseph Njanji usiqalolu daba.
Ngokamunguthi kuze kuba nzima ukuba amaqembu abesifazane amela ilizwe leZimbabwe ancintisane lamanye amazwe mhla ezavunyelwa ukuphatheka kumncintiswano yeqoqo ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso ye-Federation of International Football Association, i-FIFA.
Talent abanalo litheni plan labantu bangobaba, ngoba abantu bangobaba abantu bazabazulibela kuthiwa yifine ukuthi i-ministry badla abantu. For umuntu anenkazana engavele ayeqi unyaka ombami izinyanga. So in terms of it, we develop it for our Zimbabwe in football, who mama, sister, they were at school.
Uqhubekele phambili kwamoya wathi inkokheli zomdlalo wenguqu akumelanga zigoqe izandla zilindele ukuba zizaqala ukulungiselela ukuncintisa lamanye amazwe lapho ilizwe elizavunyelwa khona ukudlala lamanye amazwe.
Nxa ngasivumela abakhulu bona bezifo ukuthi siyenza ama-select team from us, it's under 17, under 20, the senior team. Sibe sithemba maybe twice a month or once in a month. Oh, siyenze ama-regional select ukuthi kubulawayo kube select yama-under 17, under 20, under 23 the senior team. Sibe sitraina week in week out. Then so lesikhathi ukuthi siyahlangana under 17 yedlala under 17 yemasingo yedlala under 17 yeharara yenze ukuthi sale thina sike squad esiqinile kuyenza ukuthi nxa kuthiwa sesi-ibhani yethu si-uplifting sesebhesi yokuqalisela.
Umqeqeshi okuwasebenza la maqembu amankazana amela ilizwe u-Anele Nyathila yovumelana lo moyo ukuba kungali ndwa ukuze ilizwe lize livunyelwe ukudlala njalo ukuze kubunjwe amaqembu amela ilizwe.
Kudingakala kathesi ukuthi sibe lama kingdom squads even lama provincial games ukuze sinelise ukuthi sithi thina identify labo esingabathi thina ngama future national team players, sibekwazi ukuthi endaweni ethile sile player elinye. So I think itask enkulu yukuthi ngalesi sikhathi singadlala ama-games sibe sizama lathi ukuthi sihlale sikhona emdlalweni.
Ilizwe leZimbabwe limise ukudlala lamanye amazwe inhlanganiso ye-Federation of International Football Association ngemva kokuba inhlanganiso ye-Sports and Recreation Commission imise umsebenzi inkokheli yenhlanganiso yeZimbabwe Football Association ekhokhelwa nguFelton Kamambu. Ngenxa yalokhu amaqembu aseZimbabwe agoqela lalawo amela ilizwe avunyelwa ukuphatheka kwimidlalo yeqoqo ngaphansi kokuqondisa kwe-FIFA osekudale ukuba livalelwe phandle kumncintiswano ye-Africa Cup of Nations kanye le-COSAFA. Ngenyanga kaMpandula bekulo mncintiswano we-COSAFA wamaqembu abesifazane njalo elemaithi warriors belibukele lingekhaya, ikanti ngomfumvukuza kuba lo mncintiswano we-COSAFA wamajaha aleminyaka engaphansi kwamajumi amabili wona wazaqhutshelwa eSwatini njalo lakho iqembu leyangu-warriors kalisoze libe khona. Ngimele isizwe 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Ulaytok namhla sikhangela ezombusazwe kweZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Woza Friday kuliviki selontombazana obulawayo uJunior Ndlovu wazakala ngegama lakhe lokuzokucula elithi Juice Majusana. Yena ke ucula umdumo wedisco. Asibe nixoxa lo msakazi olodumo uEzra Chisa Spanda.
Ukule ethanda ezomculo njalo wayecula kakhulu enkwaya esikolo. Yekela sizwe imbali yakhe.
Mina ngikhulele eLobengula, eNyulobengula. Thina emulini yethu sibathathu. Yimi okuqala. Amankazana sibabili, umfana oyi-1. I-primary education yami ngiyenzele Chete primary school and then secondary. Ngafunda eNjube High School. Mina ngisebenza lo Alex Mhlanga abamiza bethu ngabanzi. Ngiphinde ngisebenze lo Johannes Mhlofu abamiza ukuthi ubabe.
Mm-hmm.
Uthe esekhulile sefuna ukuzinezela umculo wakhe wazitshintsha igama wazipha asebenza ngalo wezomculo.
Igama lami lokucula nginguJuice uMajusana, i-stage name yami. Mina angizizanga wonke amabizo lawa ngiphiwe. In fact, uJuice ngamphiwa eGoli. Kulokunye nje okwakwenzakala nje kuyiphathi nje abantu baphonga ukuthi juice because nganginathi juice but wahambelana lebizo lami njengoba nje iqalisa ngojuju. Majusana ibizo lengingaliphiwa ngumadlela angazi wangibha kanjani.
Majusana uthi wangena kulomculo weDisco ngoba iqondwa kunjwa ngabanye
abantu engabathandayo kakhulu ngikhula ngudenshanda Dalom Kids le Patricia Majalisa yibo abantu abangi-inspirayo kakhulu kakhulu music. Manje vele ikho ngithanda kakhulu iSplash lami ngathi hayi ngcono ngihlabele lami into enjani engiyithanda ngiyi-understandayo ikho namhlanje ngihlabela i-Disco Splash.
Uthi uyatholakala njalo senamadlalade awacindezelayo.
Mina ngilama album amabili. Elokuqala i-album lithi bayakhuluma, elesibili sijayivisa abantu. Umculo wami utholakala ku-Instagram, ku-Facebook naku-YouTube ngibizwe elithi Juice Majusana Music laku-phone yami 071-754-6915.
Junior uyakhula kwezomculo njalo uyahambile esinika umculo ohlakazayo we-disco uJuice Majusana ebizilaye uhlelo Woza Friday mpelasonto enhle kini lonke igama lamu ezwe Jesus Banda.
Siyabonga kakhulu Juice Majusana lapho ixoka lo Ezra Jesus Banda. Sihlukane isihlobo ukuthi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela namhlanje. Uhulumende uthi kunengi asekuguqule eZimbabwe ukwenzela ukuba intatheli izindaba zisebenze ngemfanelo. Kuwoza Friday namhlanje besile ntombazana yakobulawa uJunior Ndlovu waziwa ngokuthi nguJuice Majusana. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje Oliver Lisa emoyeni ngenjabulo. Umthembu Sithemba uGift Dube City silale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.